Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni lamhlanje silenhlanganiso kahulumende weMelika i-USAID engenye yenhlanganiso eziphatheke kumizamo yokulwisana lendlala eZimbabwe. Sile siphathamandla salenhlanganiso umnumzana Thabisani Moyo. Siyakwamukela kuhlelo Moyo.
Ngiyabonga Nkomo.
Izolo sibone lisipha iWorld Food Program imali engange $20 million yokudingela uZulu olambayo ukudla. Likhathazeke kangakanani ngodaba lwendlala lolo?
Umumo wokutholakala kokudla baba awumanga kahle. Kuyaziwa ukuthi iminyaka emibili edluleyo izwe lethu kalitholanga izulu elaneleyo. Kwasekuthiya imuli eziningi zingenelisi ukuthi ziziphandele zikhangelane lokuthola lokutholiswa ukudla okwanileyo. Ngakho-ke uhulumende weAmerica esebenza lenhlanganiso ezifana nabe-World Food Program bakubone kufanele ukuthi batholele imuli yeZimbabwe imali engaba $20 million.
Abazathola uncedo lapha Moyo ngabe emaphandleni labe emadolobheni wonke kumbe ngabe emaphandleni kuphela?
Inhlelo zethu okwakathesi zikhangelane lemuli ezitholakala emaphandleni. Ngakho-ke nxa sikhuluma nge-$20 million kumbeni i-$55 million sukusezela ngoJuni okanyakenye. Sikhangele ukuphathisa izimuli ezihlala ezigabeni ezithize ezemaphandleni.
Ngaphandle kokukhusela abalambayo, zikhona yini ezinye inhlelo mhlawumbe ezentuthuko elilazo emaphandleni?
I-USAID inenhlelo eziningi babankomo esiziphathele imuli yeZimbabwe. Singakhangela esigabeni seMandebeleni sisebenza lenhlanganiso okuthiwa yi-Cultivating New Frontiers for Agriculture kumbe i-CNFA ngamafitshane. Lapho-ke esisebenza le muli ezitholakala ezigabeni ezifana leCholocho, eMangwe, eBulilima kanye leGwanda sibanika imfundiso ekhangelane lendlela ezikhona kulezi nsuku ezokulima. Sikhangele njalo imisebenzi yokufuya lokugcinwa kuhle kwezifuyo ezifana lenkomo, imbuzi kanye lenkukhu. Sisebenzela njalo ezibhedlela lamaklinika akhona kulezo zigabo, lapho esisebenza labomama abazithweleyo labantwana abamunyayo. Sikhangelele ukunqoba imikhuhlane ebangelwa yikuswela ukudla okwaneleyo.
Lenzani kahle kahle kudaba lokuqeda i-malnutrition ebantwaneni?
Inhlelo zethu zitholela omama abazithweleyo imfundiso ekhangelane lokuziphatha kahle bezithwele kanye lokuthi bangadla kudla bani, njalo futhi bethola lokudla okwakha umzimba. Kuthi-ke abantwana ngaleso sikhathi okwaziwa khona ukuthi baba lamathuba amaningi okwakha umzimba yabo, bayaphiwa njalo futhi ukudla. Sikhangelele ukuthi omama abathola ukudla ngaleso sikhathi bemunyisa bayazuza njalo imfundiso ezakwenza ukuthi benelise ukuzilimela ukudla okulungele abantwababo lemuli yabo yonke. So lezi yizo-ke inhlelo esizenza ezikhangelane lokunquba imikhuhlane engabangelwa ikushela kuhle kokudla kwabantwana.
Yiziphi izibhedlela elisebenza lazo njalo ungathi bangako mama labantwana elibancedisayo?
Ziningi izibhedlela, sikhona endaweni zeCholocho, sikhona eBulilima, sikhona ngapha eManicaland kundawo zeBuhera kanye leHimanimani, konke esiphinge sikhona. Inhlelo zethu lezi zingafinyelela omama abangedlula phose i-100,000 ngikhangele sebenza labo eManikaland, eMashingo kanye leMandebele.
Uhulumende weZimbabwe uthi ulohlelo lokufida abantwana besikolo lingaba liyingxenye yalo lohlelo na.
Hayi, thina loluhlelo asika ngenikilo, siyezwa siyafunda emaphepheni ukuthi uhulumende uzatholela abantwana ukudla ezikolweni, kodwa ke ngithi ke asikaki ngene kulolu hlelo. Yinto esisazama ukuyihlulisisa kakuhle ukuthi sibone ukuthi ingasetshenzwa ngandlela bani.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo moyo, siyabonga.
Ngibongile baba Nkomo, likade imbuli
yeZimbabwe.
Belilalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesiphathamandla senhlanganiso ye-USAID omnumzana Thabisani Moyo. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Namlela.